ukusetshenziswa kwemitshina yamakhadi amabhanga ama-swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye, kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imitshina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association, uMnumzana Dumisani Ncube, uthi sebebaningi abathengisa ezitaladeni besebenzisa imitshina le.
Singeke ibhenki njengeSwati inikile amamembers ethu ama-swipe machines, labanye basebenzisa i-EcoCash, kodwa kulobu nzima ngoba thina ibhizinisi zethu zifuna i-cash kakhulu. Abalama-swipe machine bathola sibili inzuzo abantu, kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu. Xaso kumele ukuthi uyewoda, ngoba kwezinye indawo uhulumende kazange akuphathe kuhle, ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamakethi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenziswe zala ama-plastic money, babefuna i-cash.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemitshina le, udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengisemhlanganweni weZimbabwe Dialogue, yena CPI le zimisiwe. UChinamasa, ukuthi thina abantu vele singathi silokhu phambaniseka kancane. Ngathi sithi thina akulamali emabhenki. Abantu bathi khona imali igcwele isitradini. So uChinamasa uthi yena nxa lisithi thina akulamali ebhenki kodwa isesitradini, imali yakhona yavela ngaphi. Kutho ukuthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa, thathelwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe abantu abasesitradini. Kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki. Okwakhathesi vele luhlupho. Ngathi ngihlala koBulawayo ngahambe ebusenisweni ngama-five. Abantu babethi begcwele emabhenki belelama izimali zabo kuma-queue. Ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale. Phela abantu ngabadingi i-10,000 ebhenki. Umuntu abe dingi $200,500 kodwa uChinamasa uthi yena wena ufuna ukadinga i-$50,000 kumbe i-$200,000 wathenga indlu, akusizokwenzakale. Ye kulokho kulo hlupho, abafuna izimali ezincane kabakazizise ebhenki.
Ukhansila wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imitshina le yikuthi imali abayenzayo icina ingasasebenzi kahle, ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda kungathi kungcono sibili, but udubo osolukhona manje ukuthi khona umuntu wonke oyabe eselawo lawo makhadi. Kodwa-ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi-ke esiyiswayiphayo kayisiyo US, but ngapha siyabe sithi US kodwa ingasiyo US ngamabhondi. Ibhondi leli kalisebenzi phandle kweZimbabwe, even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikhonapho. Yebo, kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-swipe ikhadi, kurayithi kakhulu, but izinto-ke eziqhelayo.
Ukusetshenziswa kwemitshina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa.